uzana uPF kumbeni ngeke eZimbabwe kulabantu abanene abakhephe bukubana balithu ngameli lizwe okungcono kakhulu ukudlula umlangazo ngitsho khona kuzana kulabantu esibaziyo amadoda lesizotha ahloniphekayo enza into eziqondileyo angalithungamela leli lizwe kodwa uhlupho olukhulu yikuthi bacabanga ukubana yibo bodwa lokho kuthiwa ngesishona yikumbimbindoka yilo uhlupho olukhulu esilalo ungakhangela ama-vice president akhona asephelile behluleka lokuma kwesinye isikhathi even layo umnumzana uMnangagwa indoda esizikhulele osokufanele ubana iseplazini layo ibona inyawuthi le ngqoloyi lo mumbu kukhula kakuhle idlala namadonko ayo kodwa ifuna ukuzoba iqhubeka ibulala ilizwe ngendlela ade belibulele so isimanga esikhulu njalo ngumnyama esilawo njengelizwe ukubana silobuthungamelo obunjengalobo obukuzana uPF
ye kodwa siyabona labo abaphikisayo kungazani bazimvuthu nje kukhanya nokuthi kuyangaphi so kudinge ngaphi umuntu ongalibamba silizwe lezibo
okuzimvuthu kakhulu yizana uPF isivuthuza yonke into nje ekhona elizweni ungakhangela ilizwe livuthukile imigwaqo ivuthukile umnotho uvuthukile sebevuthuzele opposition yonke into nje abayithintayo iyavuthuka so kuvuthuke kakhulu khona phana ejongwe